Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 29 kuMvimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sindalo singomama umama bengangeni ukuthi sibavotele asivotele abanye omama ngoba singomama singesikholele ukuthi ubani nazibani uma bani ngavotelwa usezambiza kumbe usezathini. Yikho kusisele emuva endabeni zepolitiki singabomama.
Abenhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi impumela yokhetho lama-by-elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa.
We are calling on the government to ensure that people have the right to associate.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi wephulwe amalungelo oluntu eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo oka-2021. Ele Russia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine se-Kyiv kanye ledolobheni elingenyakatho yalelo lizwe eleChernihiv ukwenzela ukuthi kube nokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka izokukhomisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso yezimela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi impumela yokhetho lokudinga asebethatha izikhundla ezatshiwa zingela bameli ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga edale lephalamende lakumakhansilo lama-by-elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa. Ngakho-ke abenhlanganiso lezi bakhuthaza amabandla wonke ezombusazwe ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa lesi simo ngoba okwenzakeleyo kwephula isisekelo sombuso selizwe. Okwethulwe ngababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuveza ukuba isilinganiso sokwedlula ichumi lanhlanu ekhulwini 15.5%. Abesifazana yibo abanqobe kukhetho lwamakhansila kuthi abayisilinganiso samachumi amabili lanye ekhulwini 21%. Yibo abanqobe ukukhetho lokudinga amalunga edale lephalamente. Abenhlanganiso ye-Women's Academy for Leadership and Political Excellence bathi okudanisayo yikuthi abesifazana yibo abaphuma ngobuningi ukuyavotela abesilisa ngenxa yokuthi omama abancintisayo bebalutshwana.
Kade sizananzelela ukuthi omama bebebalutshwana kuma-elections kumbe abakade becontesta bebalutshwana. Kungani kuyikuthi omama thina singomama silokuncintisana thize njalo sikholelwe ukuthi umuntu omama engabusa omunye umama. Kungathi njalo futhi umphakathi wona ngokwawo awukholelwa ekwesekeni umama ukuthi naye engabuza. Sinjalo singomama umama bengangeni ukuthi sibavotele asivotele abanye omama ngoba singomama singesikholelwa ukuthi ubani unazibani buma bani ngamvotelwa usezambuluza kumbe sezathini. Yikho kusibisele emuva endabeni zepolitiki singabomama. Kunjalo futhi umphakathi esiphila kiwo lawa namasiko lawo ngeyinye into esibizisela emuva ekuthini omama baphatheke entweni bephatheke endabeni zepolitiki ngoba kunje umama uzathendile sefuna ukungena kupolitiki usazivane fethi asukuthi usukhombile khonale ngoba sufuna ukungena entweni zepolitiki. Asitholi ukwesekana singomama, sitholi ukwesekana futhi njalo kubobaba. Umama engathi lami sengifuna ukuba ngu-MP kumbe sengifuna ukuba ngu-council. Balutshwana obaba bavuma ukuthi omama babo baphatheke, abafazi babathetheke baphatheke kwezepolitiki. Abaningi bahle bethi into eyenzayo liyayisahambisani lani. Uba abaningi behle bethi nxa sukhetha ukungena kwezepolitiki suthiwe umtshato. Yikho libona omama bengani bathule endabeni zepolitiki. Isifiso sabe balaso ukungena kwezepolitiki but usekelo lokwesekana singabomama kulutshwana njalo kuphansi.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kwephulwe amalungelo oluntu ngendlela esabekayo eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo. Oga 2021, uThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg wele South Africa.
Esethula lumbiko eJohannesburg emhlanganweni wabezindaba izolo, unobhala jikelelwe enhlanganiswe Amnesty International unkosikazi Agnes Kalamard, uchaze u-2021 njengomnyaka wokwephulwa kwamalungelo oluntu, amalungelo ezempilakahle, amalungelo emfundo, lezinto eziqhakathekileyo empilweni ezifana lokudla, amanzi, lendlela zokuziphilisa. Uthi amazwe asathuthukayo yiwo athwale amagabha avuzayo ngesikhathi la anothileyo egodla imithi yokuzivikela emkhuhlaneni we-coronavirus.
We need African leaders to be playing a role and to say
sifuna omongameli bamazwe e-Afrika labo basukume babe yingxenye yokulawula izinto ezenzeka emhlabeni jikelele, hatshi ukuba ngomalandela.
We need them to be at the forefront of forcing the world to rethink the way we're going to work together as a global community.
Lumbiko uthi uhulumende weZimbabwe wephule amalungelo oluntu kakhulu phakathi komnyaka ka-2021. Uthi kube lokucindezelwa kwelungelo lokwethula imibono ogoqela ukujeziswa kwepolisa leMount Darwin uMnumzana Spencer Chitera ngokuveza usekelo lwakhe kumkhokheli weCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa. Uthi abanye babotshiwe ngoba kuthiwa bebethethisa loba ukweyisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi enhlanganisweni Amnesty International ezansi ezwekazi le-Afrika unkosikazi Muleya Mwananyanda uthi okunye okubakhathazileyo ngumthetho obunjwayo ohlose ukucindezela ilungelo lemisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo kazulu.
We are calling on the government to ensure that people have the right to associate.
Sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe ilungelo lokwethula imibono lokuthi abantu babe ngamalunga emhlanganiso abazifunayo.
Have different voices from what the government would like to hear.
Ngokutsho kwalo umbiko ulentathe izindaba ezilijumi lanhlanu ezibotshiweyo eZimbabwe ngo-2021 kukoqela uGilbert Munetsi owabotshelwa uhamba ngesikhathi esingavunyelwayo kukadina wayevela emsebenzini. Ukubotshwa mahlayana kwabantu eZimbabwe ngenye izinto esolwa inhlanganiso ye-Amnesty International. Ithi okuningi kwakusenziwa kuvikwa ngomthetho wokunqabela i-coronavirus njengokubotshwa kwabesifazana abebeku-MDC Alliance unkosazana Cecilia Chinembiri loJohana Mamombe abagcine besiyavalelwa kungelasizathu esemthethweni. Amanye amalungelo ephuliweyo agoqela ilungelo lokubuthana kwabantu lelungelo lezindlu elephulwe ngesikhathi abantu bedilizelwa izindlu. Okhokhela i-Amnesty International kwele South Africa unkosazana Shenila Mohammed uthi ngitsho le South Africa imbala yaba lezehlakalo eziningi zokwephulwa kwamalungelo oluntu.
About 5.3 million households did not have.
Sithole ukuthi izigidi zabantu bezingela manzi kanye lezambuzi ezingasoke zabalethela imkhuhlane.
Not have access to safe sanitation in 2021. Now these are basic human rights.
Inhlanganiso ethi zehlakalo zika 2021 zikhombisa ukuthi ohulumende abathenjwa ngakho ikuthaza abantu emhlabeni jikelele kugoqela inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lentathe zindaba ukuthi basukume bavikele amalungelo omuntu wonke emhlabeni jikelele. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
ILeRussia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine, iKyiv, kanye ledolobheni elingenyakatho yalelo lizwe, eleChernihiv, ukwenzela ukuthi kube lokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka ezokukhomisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Uhlafuno yodaba lokugqiba impilo olwe-ceasefire kunkulumo ezisungulwe namuhla e-Istanbul, eTurkey, ezizaqhubeka njalo kusasa. Ibutho le-Ukraine lilokhe limisana leleRussia elahlasela lelo lizwe kunyanga edluleyo. Umphathintambo weRussia ubona ngezomvikela uMnumzana Sergei Shoigu uthi okwamanje sebegxile esigabeni seDonbas lapho kule Luhansk le Donetsk khona. Wengeze wathi ilizwe lakhe lizibona liphumelele kuhlandla lalo lakuqala e-Ukraine, njalo lehlise amandla ebutho lalelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Domisani Nkomo.
Mna kuyinto enhle ukubana ilizwe le-Russia selinqume ukubana asoze lihlasele amandla amakhulu indawo eziningi ezijiyeneyo e-Ukraine. Lokho kungabe kubangelwa yokuthi impi le isithathe isikhathi eside. Impi uma ithatha isikhathi eside, kuba labantu abaningi abafayo, kuba labamabutho amasosha abafayo, njalo kwenza njalo ezomkonomi zingahambi kuhle, ngoba izimali eziningi zigcina seziphuma sezisebenza ukubana kuliwe khona ngale e-Ukraine. Njalo ngasikhangela inyanga lephelileyo sokube lokutshengisela ngama demonstration amaningi eRussia, izakhamizi zangakhona ngale zikhala ngempi zisithi azifuni impi. So impi vele yinto edla amandla elizwe, eqeda imali yelizwe, njalo eqeda lezimpilo. So mbona ngale ngxenye ecaliseni babejonga ubana impi le ibe mfitshane nxa ibe ngamaviki amabili amathathu, kodwa esidonsile. So ingakho ke impi nxa idonsa kuba nzima elizweni.
Singabona kusiba nokuthula yini impilo iphela lenkulumo lezi zinceda, kumbe kuyabe kulokhe kuseselodlakela laphana lalaphaya?
Ngombono wami mbona zani impilo izaphela iloba nje kuzaba lezinye izigaba lezinye indawo lapho kuzabe kuliwa khona. Kodwa nxa siwukhangelisisa ukuphela kwempilo kuzanceda i-Ukraine, kuzanceda i-Russia, ngoba impilo isidonsa isikhathi eside. Njengoba ngitshilo, impi uma idonsa isikhathi eside kuyalimaza umkonomi, kulimaza umkonomi we-Russia, kulimaza umkonomi we-Ukraine. Mbona ngazane kuzaba lokuxoxisana, kuzaba le nkulumo sesizwe ukubana isinoti esikhulu esiwabromavich laso sizame ukudinga amaqhinga okubana sibe ngumlamlankunzi ngakhona ngani. So mbona zani kuzaba lokuxoxisana, kuzaba le nkulumo. Amboni impi le idonsa umnyaka uze uphele. Mbona zani kuzaba lokuxoxisana, lokubonisana bese kubhalelwana phansi isivumelwano.
Lo mnumzana Domisani Nkomo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe esixoxelaye ekobulawayo. Live talk namhla kuhlelo The Connection. Umayikhove we-Studio 7 uxoxa labatsha abanqobe kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe ngempela sonto edluleyo, kanye labakwenzayo ukukhuthazana ukuphatheka kwezombusazwe nokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abadabuka kwele Morocco laseSpain babuthene phambi kwamahofisa ogatsha lokudlelwana lamanye amazwe omhlaba kwele Spain betshengisela beveza imisolo yabo kuhulumende walolo lizwe osethethe inyathelo lokwamukela ukubana isigaba se-Western Sahara kumele sibe phansi kombuso wele Morocco. Ngaphambilini eleSpain lalike lathi kumele kwenziwe ukhetho lokudinga imibono yabantu ngaleli nyathelo lombuso we-Western Sahara, i-referendum. Umeli weleLibya enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba uStephanie Williams uthi uzulu waseLibya usekhathele ngodlame osolule minyaka edlula elishumi esefuna ukhetho uqobo azazikhethela uhulumende amfunayo. Abadabuka kwamanye amazwe asebehlala kwele South Africa bamanyene lezinye izizalwane zalelo lizwe bafola eJohannesburg ngempelasonto besola ukukhula kohlelo lokuhlaselwa kwabokuza kulelo lizwe ole-Operation Dudula.
Kweziphathelane lezenotho namuhla sihlaziya ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo. UChris Gande usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
intengo yempahla lokudla ezitolo iyaqhubeka iqansa ngesikhathi ugatsha lwezamanani olwezimstad lusithi umuntu munye usedinga imali efika phose amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilithubi 9144 kumbe US $38 ukuthi athole okumqoka okungamphilisa ngenyanga yenye. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo uthi abantu bakhanya sebejwayele ukukhwela kwentengo lokhu.
Izinto ziyakhwela intengo, into zokudla. Sifone yona impuphu ikhwelile, isinkwa siyakhwela. Konke nje okhuking oil kuyakhwela. Lokhu kutsho ukuthi abantu sebedonsa nzima. Umbuzo ukuthi benelisa njani abantu. Abantu weZimbabwe ungakunanzelela sebajayele ukudonsa nzima, sebeze becabanga ukuthi kutsho ukuthi impilo vele injalo. Ukuthi umuntu usezasebenzela ukuthi athenga impuphu lethukela le-cooking oil kuphela. Okunenkume baphila nzima abantu ngoba ikakhulu iholo lingama-RTGS ubuningi balo. Kodwa impahla iprice ifakwa ama-US dollar nxa irate ikhwela impahla ngapha vele isizikhweleleyo kodwa ama-RTGS dollar lawo.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa emgwaqweni eyebulawayo Traders Association unkosazana Debra Mukasa uthi impilo isinzima kakhulu okokuthi abantu sebezama amacebo atshiyeneyo ukuze bengalambi.
Nxa sikhangela ngezintengo yempahla ngapha eZimbabwe ukuthi sezikhwele kanganani, zikhwelile kakhulu. Siyananzelela ukuthi abantu abasenelisi ukuthi bethenge ezitolo ngemali ekhona phakathi kwethu. Abayenelisayo yibona laba abaswayiphayo ngoba uyabe uswayiphile vele imali i-plastic money ongakwazi ukuthi phakathi kwemali yangkhona kule malini le mali ehamba nje ezakho yakuhulumende emalini esinjenga so yibo abayenelisayo ukuthenga. Thina njengoZulu njengama-vendors kuyasehlula ukuthi singene ezitolo sikwanise ukuthi sishayiphe impahla ezinjengama-grocery. Singananzelela ukuthi nxa ungena esitolo impuphu i-10 kg i-roller mail nxa uyishayipha is 800 or 900 khonapho kusaka ku-1000 bond. Ungayikhangela yona le imali inkalakatha yemali ukuthi nxa usuphuma phandle usemkambeni ephandle iyenelisa ukuthi ithenge amasaka amabili ayi-10 kg. So ufinde ukuthi thina ngapha njengama-informal sector sithwala nzima kakhulu ukuthi sikuthole lokho kudla. Ifuel layo isitshaya kakhulu.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Lennox Mhlanga uthi intengo yokudla iyakhwela lanxa abantu bengatshengiseli ubuhlungu bayakhala abaningi ngoba besazi ukuthi akula lapho abangathola khona isisambululo.
Yeah, intengo iyakhuphuka and abantu bona labo bayakhala ayisikho ukuthi bathule. Abantu bayakhala sifuna kuma-platforms amaningi lapha nxa ukhangela ku-online nanxa abantu nje bezixoxela nxa abantu bengena ezitolo lapha abantu bahlaba umkhosi kunzima sibili. Intengo ikhuphuka every day. Ukuthula ayisikho ukuthi yathi abantu bazithulele nje akula abakuzwayo, kukhona abakuzwayo but abalandlela yokuthi bengakhala ngayo kuhulumende. Ngabe uyakwazi ukuthi bekulenketho ekade ikhona ama-elections nxa ukwazi vele nxa kulama-elections abantu bakhuluma ngento eziningi ezihambelana nezepolitiki. Kodwa okumangalisayo ukuthi iy'ndaba zentengo lezi kazizange zibe i-subject engathi ingaba i-subject yama-elections. Abantu bona kade sebebonani sebevumile ukuthi khona lokho kwenzakala e-Ukraine ngaba yikho kubangela ukuthi intengo ikhwele lamafutha ukuthi akhwele. Okwesibili imbangela ngibona ngathi imbangela ikakhulu yilokho okuthiwa yi-speculation. Into zingakhwela international njengamafutha lokunye ama-inputs angabe khona. Laba abalungisayo impahla lezi esizithengayo balaba bahle bekhuphukise be-speculator befuna ukuthi bangani baqogelela izimali zabo lezi ababezifakile eziyi-foreign currency.
Umhlanga uqhubeke esithi abahuquluzi benotho obamba zonke kumbe amakartel yibo abenza intengo iqhubeke iqansa.
Amakartels akhona eZimbabwe, abantu abaningi bayakwazi khona lokho. Amakartels lawo amakampani amakhulu ayiwo asithi ngobamba zonke basethe ama prices ukuthi khona, you know, bavumelane ukuthi khona ngilise i price yesinkwa. Sile saba le incident laba bakhweze khona intengo yesinkwa, I think inyanga ezimbili ezidlulileyo, bonke bavumelane ukuthi hayi sikwamele sikhwele sibe ngesinye isibanga. Kodwa uhulumende wasengenela ngoba abantu behlaba umkhosi ukuthi hatshi akulunganga ukuthi baphonge ukukhwenza nje kungelambangela yokuthi bakhwenze isinkwa. Kuyenzakala kwezinye impahla nje ezingakhanyiyo kangako kodwa eziqakathekileyo empilweni zethu ukuthi intengo yaphonge ukukhwela nje, but kungabi le ndlela yokuthi abantu bangakhala ngakho kuhulumeni ukuthi kanti indaba impahla lezi zikhwela kangaka kanti kuyini okungabe kubangele.
Intengo yamafutha ezimota ukuthiwa yiyo ebangele ukukhwela kwenye impahla lokudla ibikwa yehlile emkambo womhlaba jikelele, kodwa eZimbabwe intengo yokudla lokhu ingehlanga. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Okwamanje wothi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngempumela yokhetho lwama-by-elections oluqhutshwe ngempelasonto edluleyo.
Omama uDubesi labo ngolokuthi sile eziningi esizikhangeleleyo. Ipolitics kakhulu idinga ukuthi umama atshone esemgwaqweni, atshone ehamba esemaralini ekhuluma phambi kwabantu, obusucabanga abantwana ngekhaya ukuthi baye begcinwe ngobani, bekhangelwe ngobani. Lazi abantu bethu emakhaya ngapha bakhangelela ukuthi omama bakupolitics bakhangelwa njengabomama abangelambeko, omama abangasigcinanga ikakhulu. Yeni ibile ndaba yona le njalo yokuthi omama xa siphakathi kwamadoda basuka babe baningi obaba basikhulele sedlule, kodwa ye bakhona sibili omama abazimisele ukungena kupolitics, omama abazimisele ukuma, but isikhathi sokuthi bangene phakathi kuba nzima ngoba labantu ungazukhangela uzafica ukuthi emaralini kugcwele omama, kodwa nxa sofika kuthiwa sokukhethwa umuntu ozabamela bakhethwa baba. Mina igama lami nguDebra uMrs Mavunda, lami singe ngami endaweni ezinje lanxa ngazake ngene kupolitics, kodwa into engangizinanzelele ezenzakalayo phakathi kwecommunity.
Sanibona, sanibona, sanibona bathandekayo. Mina igama lami nguNkabotho Kwadube, ngesikole seRefraposi. Mavoti ngibona aqhubeke kahle impela kakhulu ngoba yonke imininingwane vota uyi-1 uwedwa, njalo kubakwa lapha e-polling station akukho thiwa khona ama-box ayahamba aye kuphi nakuphi aripa sibona ngalutho. Yebo, ngumndebele kanje ngibonile impela sivotelizwa ngakhulu ngoba izani yiyona enika abantu emaphandleni ebaneyongo esingakhona. Njalo uma sivotelizwa ngithina sivotela wakithi esikhundleni sakho esigabeni sakithi, ngikwenzela ukuthi amavoti angalahleki siphathe ngowakithi ngabhathile. Sihlale sazi ukuthi uma ngabe sivota umuntu awukhethelithi ngaliphi iqembu, kodwa avotela umuntu ozokwazi ukuthi izidingo zani kuyini, ndidinga ini, ndikhule njani, ngihlala njani endaweni. Hhayi ukuvotela umuntu obuya kwezimba leyo ngazi ukuthi uthanda ini, ifuna ini, ngoba utshe uthina ngeyiphathi uyithanda. No.
Hello, hello, mina nguTrish Mthombeni. Ama-elections asekhaya so far so good, but with the district of Tholoch I'm not so happy ngayo. Because ngendlela okwenza ngale ngakhona, I don't think ukuthi the people are still voting for iZANU PF. But kwezinye indawo ngijabule kakhulu i-CC when it take over.
Salibonani, salibonani, njani? Siyabonga, sibonga ukuthi ama-election ahambe kahle asekhaya. Kodwa kule nto engamphathanga kahle mina ukuthi waye abantu besukela abantu base-Church bethi yibo abavotela iZANU. icholochi yenzene abantu beyizonde kangaka.
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imbono yabo ngokhetho olusanda kuqhutshwa olama by elections. Zemidlalo umqeqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uveze ukuba ujabuliswa yikunqoba kweqembu lakhe nxa lidlala lisekhaya. Kubika intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngemva kokunqoba abakwenze iqembu leyadange 3 kanyangesonto, uMpofu uthe kuyamthokozisa ukuba kulezi nsuku iqembu leHighlanders lidlala kuhle nxa lidlala lingekhaya.
Siyathokoza ukuba sinqobe sidlala singekhaya, njalo lokhu kusipha isibindi. Ngike ngatsho ngaphambilini ukuba sifuna ukwenza inkundla yeBarber Fields ibe yinkundla engaqunywa lula ngamanye amaqembu. Sifuna ukunqoba yonke imidlalo yethu esidlala singekhaya, sibone ukuthi kuzakwenzakalani. Okunye njalo okusipha isibindi ukuba abagadli bethu sebewatshaya amambule.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yeshumi engalaneni yemiklomelo, njalo lile miklomelo elitshumi lambili. Lokhu kutsho ukuba lithiwa ngemiklomelo elitshumi liqembu elihlezi phezu kwengalane yele-Chicken Inn lona elile miklomelo engamashumi amabili lambili. Iqembu elinqotshwengele Highlanders ngesonto eleyada lihlezi endaweni yesibili nxa wasuka emsileni, njalo umqeqeshi walo uGenesis Mangombe uthi kumele bakhweze amasokisi ukuze baguqule leso simo.
Kumele sibe leqiniswe lokuba nxa sidlala singekhaya siyanqoba, ngoba lapho sihlezi khona engalaneni yomklomelo akusilungelanga.
Iqembu leWawa yilo elijeke amanye amaqembu emsileni wengalane le miklomelo emihlanu, njalo elinqotshwe ngele-Cranbourne Bullets elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi kwengalane nge-3-1. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leBulawayo City lona elithaywe nge-3-1 ngele-Triangle, njalo elile miklomelo eyisithupha. Umqeqeshi weqembu leBulawayo City uPhilani Ncube uthi labo kuzamele baqale ukunqoba nxa bedlala bengekhaya.
Into enhle esingayenza ukuba silungisise indlela esidlala ngayo nxa sidlala singekhaya, ngoba nxa sihambile sisenkundleni zabanye sienelisa ukuphenduka siphethe imiklomelo. Yikho ke kumele silungisise indaba yethu nxa sidlala singekhaya.
Phezu kwengalane iqembu leChicken Inn lona elinqobe elingezi Platinum yi-2 kanya likhokhela eleDynamos elihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emithathu. Ngemva kokuba eleDimbare linqobe eleHarare City yi-2 kanya, iqembu leDynamos lemiklomelo elitshumi lathoba munomunye, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leTriangle lona elihlezi endaweni yesithathu. Iqembu elike lahlala phezu kwengalane okwamaviki ambalwa eleManyika Diamonds lisendaweni yesine lile miklomelo elitshumi lathoba munombili, njalo libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele FC Platinum ngempela viki edluleyo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingujoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi impumela yokhetho lwama-by-elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi wephulwe amalungelo oluntu eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo ka-2021. ELiRussia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine eKiev kanye ledolobheni elingenyakatho yalelo lizwe eleChernihiv ukwenzela ukuthi kube lokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka ezokukhumisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.